Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Sangana kweze kuseni mthwakazi ngolwesihlanu mhlaka 4 kuNhlolanja 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili. Amazwe omhlaba ananza ilanga leWorld Cancer Day namuhla. Inhlanganiso yeCancer Association of Zimbabwe isithi iyasilela imitshina yokwelapha lomkhuhlane ezibhedlela kuleli. Ayanda amathuba ukuthi iBulawayo lesigaba semaNdebeleni sombili zilakho ukuqunyelwa izigaba zabameli ePhalamende ama-constituencies ngoba belokhe bebalutshwana ababhalisela ukuvota. Emaphandleni lakho babikwa bengayibhalisa ngoba besilela ngolwazi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyala Ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe abantu abahlanu nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abedlula ikhulu 158 belomkhuhlane lo. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala bango 3511 kuthi abahlatshwe esibili balinani elifanayo. Abahlatshwe esithathu bona bango 1534. Abaphethwe ilomkhuhlane sikhuluma nje bango 4458 kuthi asebebhubhile bonke sebe ngu 5357. Amazwe omhlaba ananza usuku lweWorld Cancer Day namuhla. Inhlanganiso yeCancer Association of Zimbabwe isithi abaphethwe ilomkhuhlane kuleli babhekane lendubo ezinengi ezigoqela ukungasebenzi kwemitshina yokwelapha esibhedlela, ukudula kwamaphilisi lezinye inhlelo zokwelatshwa kanye lokuhamba imango emide besiya ezibhedlela. Kumbiko oqondane losuku lolu, linhlanganiso ithe ubhubhane lwe-COVID-19 solwenze impilo yabaphethwe ngomkhuhlane wemvukuzane yaba nzima ngamandla eZimbabwe ngoba abaningi kabasela ndlela zokuziphilisa. Ikhuthaze njalo uhulumende ukuthi asungule ugatsha olubizwa ngokuthi National Cancer Council oluzakhokhela imizamo yokulwisana lalumkhuhlane. Usuku lolu lunanzwa phansi kwendikimba ethi Closing the Cancer Care Gap. Okuyinkuthazo kubohulumende bamazwe omhlaba ukuthi batholise abaswelayo lezinothi inhlelo zokwelatshwa lomkhuhlane ngokulinganayo. Umkhuhlane wemvukuzane ulemikhakha etshiyeneyo njalo imvukuzane yesibeletho ehlasela omama iyo ebahileyo eZimbabwe. Sixoxe lomongi umnumzana ngelethu mangendebele.
Impawu zakhona kubomama ngathola kuyukuthi bayabe besizwa ubuhlungu ngaphakathi, abanye njalo bezwa ngani bayalunyelwa, abanye bezwa njalo bebona ngani baba lokublida nje okungazwisisekiyo okudlelana lesikhathi sabo. Uthole umuntu zephongo ohlale ngophuma igazi nje mchokotsho, ubona lo muntu lomzimba wakhe usumhlophe lokona ukuthi okuswela igazi. Kubalulekile ukuthi bahle bagijime baye kwenza khona engathi ayipapsi ukuthi bayebonakala ukuthi akulanto okungabe kukhona yini esibelethweni. I-paps smear yona ngokwayo iveli yenziwa every year, wonke umnyaka lomunye umnyaka i-paps umama bamele bayenze i-paps smear. Lokho kubalulekile ukuthini Ili dojo kona hapo nkomo, isa kali isa lindo. Kubo mama kukakatikile konoko, ngapande kwa konoko nje, aisio yoti mfuza ni ngaba kona, kubo mama. Ingaba kona mfuza ni mzimba nje njenerali, la kukuba legi utubaye kanyelo. Njalo hivele, kule njila ya kona nkomo, kukanyelo kwe vele. Mao mama ngati umbene ngabona kule nje sinilile vele ngane kayizwisisi kuhle kubalulekile ukuthi akijima ekhangelwa kule ndlela yakho yokukhangela ivele singathiwa i-breast examination enziwa ngabodokotela labonesi nje ungazuye ngapi lesemakliniki khona phana ekhaya khona phana kuma nguvu bayayenza i-breast examination onesi asiyo examination enzima. So ngithi mina kubo mama kubalulekile ukuthi sibithi bagijime esikhathini esinenxa engani kumbe ivele lakhe akaliboni kuhle kumbe even ivele lakhe li right kukonke kulungile ukuthi nje every year ahambe nje azinike isikhathi sokuthi hayi lamuntu ngifuneke ngiyekhangelwa abe le calendar yakhe abhale ukuthi mhla ka 1 January every year ngiyahamba ngiyekhangelwa kubalulekile khona konkomo bengenza ngaleyo ndlela zothola ukuthi nxa kungabe kukhona okunye okungani kuyaqalisa kuhle kuhle kuvanje masinya khona apho umuntu ahlangene ku treatment masinya khona apho nxa ikwaniseke i treatment uzabona ukuthi isikhathi nesinenge siyawenqabela lo mkhulu nje unqoba sibili kakhulu.
Abesilisa ke ndebele yipi imikhakha yemvukuzane abamele beyiqaphele
obaba kumele bahlale bekwazi ukuthi kule nto ethiwa i-prostate cancer. I-prostate cancer itholakala ngaphansi kukababa yena ngokwakhe ubaba ngaphansi inyana khona ngayo esikhathini esiningi onesi lamadokotela bayakwanisa ukuthi bayibambe isaqalisa ukuthi bayenelise ukuthi bayibambe isaqalisa onesi kuzaya ngomuntu kuzaya ngathi thina obaba ukuthi sikhuthele okungakanani ukuthi sibe sesiyahlolwa every year or ngokuya kwesikhathi. It doesn't necessarily need to be every year. Ngokuya kwesikhathi nje kumbe phela 6 months ukugijima uyehlolwa. I-cancer leyi ivamba abantu besilisa kakhulu okushona kweminyaka engathi nayi 40 years kusiya phezulu. Ilo lako lolo lomangalisa yona i-cancer iyamemetheka masinya ngomzimba. So uzothola ukuthi esikhathini esiningi ukuthi siyenelise ukuyibamba isaqalisa i-cancer le. Kuyakumele ukuthi sibe sihlolwa njengalokho esithileyo ngaphambili into mama lawo bayabehlolwa yabi-cancer ejayelekile kubo mama. Ngapha lo baba bebehlolwa i-prostate cancer kodwa ayisiyo yodwa i-prostate cancer ebakhona emadodeni nakubo mama akusiyo yodwa lani i-cancer. I-cancer nje iyakhona ukuthi iqale kwenye indawo kumnye indawo yomzimba nje uthola ukuthi nxa isiqalise kwenye indawo yomzimba nje kule ndlela yakhona futhi umzimba ophendula o-responda ngakhona ukuthi uzube ubone ukuthi umzimba lowo awusahlakaniphanga umzimba lowo wethukile uthithibele uzabona ngokwehla kwe-weight ikhonsithi ngicele kakhulu kwindaba ye-weight ukuthi ungaboni i-weight yakho isisehla mchokotho ungasazwisise ezingathiwa khona ngesikhiwa inexplicable weight loss ukuthi your weight is going down kodwa awukwanisi ukuba kwazi ukuthi kuyinokwenzakalayo kuqakathekile ukuthi sigijimeni siyekhangelwa.
Umnumzana Ngelethu Mange Ndebele ungomongi osebenza eMelika. Aya ekhula amathuba ukuthi iBulawayo iMatabeleland North kanye leSouth zilakho ukulahlekelwa izigaba zabameli ePhalamende amaconstituencies ngoba belokhe bebalutshwana ababhalisela ukuvota. Phansi kwesisekelo sombuso i-constituency ngayinye kumele ibe labantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu 25,000. Nxabe phansi kwalapho iyabulawa ihlanganiswe lenye i-constituency engumakhelwane. Abalandela uhlelo lokubhalisela ukuvota olwe-mobile voter registration oluqhutshwa yiZimbabwe Electoral Commission oluqale mhlaka 1 kulinyanga bathi ukucandwa kutsha kwama-constituencies phansi kohlelo lwe-delimitation kuzatshiya iMatabeleland yonke leBulawayo zilama-constituencies amalutshwana ngoba abantu kabaphakameli phezulu ukuyabhalisa. Izolo ngosuku lwesithathu lokubhalisa endaweni ezinenge bekulokhe kungelabantu. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo wake wamela isigaba seNkayi South yePhalamende umnumzana Abednego Bebe waqala ngokumbuza ukuthi kuyini okungaba kubangela ukuthi abantu bezigaba zeMandebeleni bengabhaliseli ukuvota ngobunengi.
Well, imbangela okwakathesi mbona ngani singaqala ukudinga imbangela siyabe singabantu esesibalekela uhlupho okufanele silulungise njengabantu. Engingakutsho mina engingakucela ngokugqugquzele ebantwini ukuthi umuntu oyekela ukuthi aphatheke kulokho okungakhulula impilo yakhe kuyenze ibe ngcono uyabe fanana njengomuntu ozinathisa ipoison ngoba phela uhlupho lwethu lusekuthini ezombusazwe kazibanjwanga kuhle. Akudingi ukuthi size sithi khona kube yi-political party kumbe kube yi-political leader etshela abantu ukuthi kabahambe bayebhalisa bese besiba nelungelo lokuzikhethela abakufunayo. So kuqakathekile ukuthi obaba labomama ezindlini ba-encourage abantwababo. Abantwababo kwenza ukuthi babe ngani badedela emuva ukuthi khona bakhule baze bafika esimeni sokuthi ngabasebenza kodwa imisebenzi kayikho. Bangazikhulula ngokuthi bayebhalisa ukuvota. Bakhule behawuke la izinto zokuthi ngabe labo baba lempilo ezingcono bakhe imizi yabo bathathe abafazi konke khona okungenziwa ukuthi kona bahambe bayibhalisa ukuvota. Njalo ke nxa sebebhalisa ukuvota ke akuthi ukuthi kona sokufanele ukuthi kube nomnye umuntu okufanele ukuthi abatshele ukuthi benzeni kodwa sokufanele ukuthi bahambe baye exercise ilungelo labo elokukhetha lo owabamfunayo.
Sesike saxoxa labanye abathi bona abafuni kubhalisa ngoba vele bayazi ukuthi ketho aluguquli lutho. Wena ungathini kulabo abajonjalo?
Xa ungabhalisanga unjengomuntu ovotele yilona leli ibandla elibusayo. So ngezinye indlela kufanele uzinuke amakhwapha ukuthi uyafuna yini ukuvotela ibandla elibusayo ngokuhlala ngkhaya ungabhalisi ukuvota. Nxa ufuna ukuthi ulungise inhlupho eziselizweni uze ukhiphe le party yona leyo othi wena akuncedi ukuyabhalisa ngokwaphume. Ukuthi baphume ngizanika umzekelo. Nxa singabhalisa namhlanje sibe yi 6 million abantu abang 4 million bahambe bayivota besithi kabaphumi kube sokusala i 2 million yabe bavotela la nxa kuthiwa baya riga kafuni kuphuma bazaphuma kuphela ukuvota kuqakathekile.
Umnumzana Abednego Bebe wake waba ngumeli weNkayi South edalele parliamente. Kusenjalo inhlanganiso esebenza lozulu wemaphandleni iRural Communities Empowerment Trust ithi izakhamizi eziningi aziyibhalisa ngoba azilalo ulwazi ngalolu hlelo. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umqondisi walinhlanganiso umnumzana Fumani Ndlovu.
Sifumana ukuthi inengi labantu ulwazi kabalalo kukanti njalo ulwazi olugoqela ukuthi kuyini okufunakalayo ukuze umuntu ayeregister, ulwazi olugoqela ukuthi izindawo lapho kuzaregisterwa khona kungaphi, bonke lokho abantu kabala lwazi lakho. Okunye njalo okuhluphayo ukuthi abantu bangenhla eMandebeleni ngapha inengi labo ikakhulu mayuthi awala zithupha kungakho ke lolu hlelo aluhambi ndawonye lokuphiwa kwezithupha so kuzafiphaza ukuphumelela kwalo kabanzi ngoba nabaningi bazehlule ukuthi ba register babhalise ukuvota ngenxa yokusweleka kwezithupha. Siyananzelela njalo futhi ukuthi umfutho wokuya register ebantwini kungani kawukho uyasilela kakhulu kakhulukazi ngaphandle kwengxaki lezi engizikhulumileyo abantu kabala ngwabungwabu intshukuntshu yokuregister kayikho abasela themba iningi labantu kuma-political and electoral processes sebebona nje engani kudlalisa isikhathi. So esingakutsho ukuthi kuyadingakala ukuthi izinhlanganiso mhlawumbe ezizimele zodwa zi sabalalise lumbiko ebantwini emakhaya.
Lina njengenhlanganiso liyaphathisa yini kulolu daba?
Esikwenzayo thina njengenhlanganiso ukuthi lapho esilama structures khona sibatshele ukuthi kabagqugquzela abantu behambe beregister, sibanike futhi lezi ndawo langamalanga lamalanga lapho kuzabe kubhaliswa khona ukuthi kungapi. Konke khonokho kubangelwa yikusilela kwama resources ukuthi ngabe izinhlanganiso ziyangena zisabalalise lo leyo mbiko. Asiboni njalo lama political parties siba lentshukuntshu yokuthi bangene bagqugquzela abantu ukuthi bayevota labo njengani bazithele ngaqandayo.
Umnumzana Vumani Ndlovu ngowenhlanganiso ye Rural Communities Empowerment Trust. Seliwubonile na okusemaphephandabeni. Izim Life ithi inkantolo ye High Court inqume isolo ukuthi umtshato kamnumzana Constantino Chiwenga lo Mary Mbayiwa wachithwa ngo-2019 lapho uChiwenga athumela khona isithunywa kumbayiwa le-$100 okuyimali ephiwa owesifazana ngosipho lwesishona nxa ususehlukana laye. I-Chronicle ithi impumela yemihloliso yabo Grade 7 elotshwe nyakenye isingaphuma yiloba nini. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Livuka njani balaleli be-Studio 7? Livuswa nguhlanhla Mahlangu osebotswana e-Francis Town ekhaya elupane lapho enzalwa khona emalunku. Ngivusa umama unanhlanhla, ngivuse unkosikazi wami umampofana, ngivuse u-RJ umakhelwana wami unkomo, ngivuse umalumami ungwenya upaulu onyanga, ngivuse umdala usathulana undevula, ngivuse umzawami ujabu ngwenya. Ekhaya silohlupho, silohlupho olukhulu ekhaya khona ngale emalunku. Kulamagetsi, intambo zamagetsi ezawayo ezawela komnye umuzi womfowethu khona ngale ukuthiwa nguvelaphi Chuma. Amagetsi lawa awe last year, intambo zawela eceni komuzi. So intambo lezo ziloku zingakalungiswa, ngikhuluma nje ziphansi. So intambo zamagetsi kwawa amapholu, so intambo zigcwele phansi. Ngikhuluma nje bengicela government ngabe iyangenela ngoba sizafelwa ngabantwana lapha, sifelwe izifuyo, sifelwe into yonke. Ngiyacela nje ukuthi government ngabe iyodi yami iyayizwa behambe besilungisela amagethi lana agcwele phansi laphana ecele nkomgwaqo ebritini lemalunku laphana, kulapho kwenzekala khona into enjalo. Bengicela sibili, ngiyabonga.
Sanibonani, sanibonani emsakazweni nonke. Yebo, okhulumayo umfana kaMphoko buya eMathebeleni North. Nami bengiletha ukuphawula kancane nje ikakhulu endabeni zokhetho nje lezi ngoba kukhankaselwa nje ukuthi kuvotwe. Ngibona ngathi siba le problem eyodwa every time and again. Kuyavotwa uchitha izimali eziningi emva kwalokho uze sokuthiwa no ama-electionary give. Mina ngibhekise umbuzo wami kuma-opposition ukuthi kathi ama-opposition la are they worth it ukuthi ba-challenge izanu na, or benza nje sengathi baya-challenge but vele nabo bayizanu na? Ngoba angi-understand ukuthi how can you cry of into eyodwa every time kungavotwa. So kumele kuqhamukisa igama lokuthi kurigiwe, kanti why kungavikelwa khonokho kurigwa lokho? Akukhonakali yini ukuthi bakuvikele na?
Salibonani, salibonani basakazi be-Studio 7. Salibonani bakwethu, salibonani zihlobo. U-Ezra Jesus Banda, Dungamili Mpomo, Anastasia Ndlovu, nabanye njengazange mbabingelele nje.
ngithanda lonke basakazi beStudio 7. Mina ngingumlandeli weqembu lezapho. Bemfisa nje ukuthi nga singabantu singazwana kakhulu njalo sithandane. Sibambane impilo kwenyanda yemfe mayibuya ganyula emasimini. Uma singayenza njalo mbona into zingaba right kakhulu. Sihlanganeni nje ngoba umbuso ikakhulu wezani siwuphethe thina ngezandla. Uma siwufuna ukuwususa siyawususa futhi ngokuphazima kweso. Uma nje singahlangana nje sonke sibe imbumba, sibe imbumba nje sonke seSouth Africa, Botswana, nabakwanya kwamanye amazwe njengazange ngiwakhulume mhlawumbe noma ngithe engeke ngiwasho ukuthi bakwawapha amazwe akhona. Kodwa ke uma singazwana nje siphakameni sonke nje siyevota as long ungavoteli izana, mina ngokwami kungangithokozisa kakhulu.
Sanibonani linjani basakazi beStudio 7 ngabalaleli abathintekayo beStudio 7. Ngiyazi imbono yethu ayifinyeleli ukuthi iphume lapha kuStudio 7 sonke, kodwa nyabe lokhu ngizama ngithumela njalo nje soze ngiphinde ngilibale ukuthi khumbuze ukuthi nani libone ukuba ezinye izincwadi ezinkavulayo ifane lazo zivulwe, lingathi ngxane lanxa isindala liyeke injalo. Ngibona ukuthi i-odele yangena kudala lokho libala izintsha, ngikwazi ukumbezweni ezintsha ezizenzi lo mdluzeli. Nansi isikhalo ngivele ngifuna ukuchithela isikhathi. Yekelani umakhuphe izinelo kwi-MDCT ezizwa. Sicela lina uDouglas Monzela Tokarasi lihlukane logogolo. Ugogolo wancintisa 2018 ezinelo kwi-MDCT. Wena ngokungasuthi ngezikhundla ngokuthanda ukuba ngumthengisi wazihloma kulo mama lo wayezenza izinto zakhe yedwa. Wini constitution of court yamkhulubana yena ngimikazi we-MDCT. Namhla nguwe lo suku MDCT MDCT izwe ngumMDC Alliance uzaba ngumMDC bani sakuthi ngumMDC loyo mthakathi. Ngiyacela ngithi kodwa ngifuna uma olubabalo uhluka nobuthakathi uhluka nokulokhu ekudiliza izishiso zikazulu. Ngiyabonga.
Hawu, siyabonga kakhulu basakazi beStudio 7 ngomsebenzi omkhulu kangaka olokuqhubeka. Namhlanje bengithanda nje ukuthi ngibonge ibandla le-CCC leli ebele yi-MDC eliholwa Nelson Chamisa. Siyabonga kakhulu. Ngibonga leli bandla ngibona into lilombono okuthi lingakwazi ukuthi likhiphe leli lizwe lakithi enkingeni ekade yabakhona engazi ukuthi yeziphele nini. Siyabonga kakhulu. Singathi lo nkulunkulu ngafaka isandla laphana abantu baseZimbabwe babone into engabakhipha ekuhluphekeni, bebone ngasolinye ukubana bavotele leli bandla leli i-CCC. Ngoba ngisho kanjalo ngoba iyacisha yawenza umehluko lelalizwe isaholwa nguMorgan Tsvangirai. So futhi kahle kahle abantu bake babone lokuthi yona sikhubhana sodwa asithi ye asambeni siyovotela uThokozani Khuphe, asambeni siyovotela uMonzora. Angazi nokuthi babe becabanga ukuthi bachaza ukuthini ngoba vele ayikho lento yabomonzora. Kahle kahle uMonzora uyizala uPF kahle kahle nje utshintsha amagama ngelinye ilanga uyevuke seyiyo kizala uPF ngempela. Ngiyabonga kakhulu okhulumayo uDumo ngilapha eJohannesburg.
Njani Studio 7 yalibingelela abasakazi bami. Ngicela ukungena kwezombangazo emaphathini akithi emarapidi zapho. Benesifiso ukuthi habe abakhokheli bakhona bayangizwa, ngicela babambane. Ebonyezwa amqondisi moyo hayi uyakhuluma amazwi sibe ahlaniphileyo uyinyamuza ukuthi esifiso sokukhulula emathebethelendi. Kodwa bengicela ukuthi aqale ame kancane kuleyo kuqumilizwe, baqale babambane besibangibizwe balwele imathebethelendi. Sithathe amakhansel, sithathe le presidential njengoba yena ubaba umqondisi engafuni efuna ukuvotelwa kumakhansela kuma-MP. So bengicela ukuthi ngabe kuthiwa siyavotela kuma-MP la kumakhansela sivotelwe ne-MRP njalo kuma-president sivotelwe nesibangilizwe. Bengilesicelo saneza ukuthi nxa belalele bahlale phansi bakhulumisane babambane. Yikho lapho esingakhona khona ukuthi size sesifika ethubeni lokuthi siqume izwe. Kodwa nxa kungela ukubambana okunje ngeke siqume izwe ngokuthi omunye uzadonsela leyo omunye uzadonselele.
Labo bekungabi abalaleli be Studio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi umanyano we-ECOWAS ukhathazekile kakhulu ngokwanda kwezehlakalo zamabutho ahluthuna umbuso ngodlame emazweni angentshonalanga ye-Afrika. Lo msakazo uthi njalo inhlanganiso ezizimeleyo sezisole ukubulawa kweziphepheli ezingamajumi ayisithupha ngabahlamuki kwele DRC. Singene kudaba lweMelika. Ibutho laleli lizwe lithi selithole ubufakazi obukhomba ukuthi ele Russia liqoqa ukwethula ividiyo yamanga elizayisebenzisa njengesizathu sokuhlasela ele Ukraine. Isikhulumeli sebutho umnumzana John Kirby utshele intathelizindaba ukuthi ividiyo yokuzibazela le izatshengisa ukudubuka kwebhomba labantu abafileyo kanye lezimuli zabafi. Uthi iRussia ijonge ukuqamba amanga ukuthi ividiyo le iveza ukuhlaselwa kwamabutho ayo ngawe Ukraine ukuze ithole isizathu sokuhlasela lelo lizwe. Kodwa iRussia ithi lawa ngamanga aluhlaza. Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Osekusanda kakhulu ukuthi lamazwe kawasakhulumi lokho kuliqiniso, kawasatsheli bantu into eyenzakala lapho eyenzakala khona, ikakhulu sebekhuluma labantu abangaphakathi kulawo mazwe esingathi i-domestic audience, ukuthi lami ngibonakale nginamandla ngingekho soft kuPutin, lo Putin esithi amfuna ukuba soft kulaba abanye. Ngaleyo ndlela kuba ukusonakala kakhulu, kodwa kangiboni ukuthi kuzagcina kuyimpi. Into zangkhona zizaphelela ekukhulumeni kulokho kusetshelwana ngayona lindlela. Akubonakala ukuthi kungadlulela esibangeni sokuthi kungagcina kuyimpi, kodwa akwazakali kungenzeka noma yini. Ubufakazi lobo bethulwayo abeRussia babuphika, ngakho-ke iyinto esizabona ngayo ngaso naleso sikhathi kulokho kusiya phambili.
Lanxa ingaze ihlasele iRussia njengoba oMelika besithi bazathumela amabutho eYurophu, awuboni iNATO icina ingenela sebetshana ngesikhali leRussia?
Uma iRussia ingahlasela elaseUkraine iza kwetheswa izijeziso zenotho. Kanti ke la mazwe azathumela izikhali njengalokhu vele senza eUkraine. Ngaphandle kwalokho akukho okunye abangakwenza. Ngesimo sokuthi unqabe engayingenela impi yangkhona ayisoze iphele nje ngendlela abantu abacabanga ngayo. Yikho wonke umuntu esaba emhlabeni ingagcina idlulele okunye okwesabeka okunye okumangalisayo. Ngoba impi echatha iRussia leNATO iyaphenduka ibe iWorld War yesithathu. Angeke kube ngokunye. And nxa isisima kanjalo kulama nuclear weapons akusasali muntu, angeke isali iRussia, angeke isali iMelika, angeke isali iEurope, kungaphela wonke umuntu. Ngakho ke bazayinqanda vele ingafiki khona. Nxa kungenzeka ichaphele khona iRussia ingene, babe bezancedisa kuphela ngezikhali langama-sanctions, kodwa hayi ukuthi bangene ngempi, akuvumi.
Umnumzana efidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe. Siziphethe ngebezihamba phambili. Amazwe omhlaba ananza ilanga leWorld Cancer Day namuhla. Inhlanganiso yeCancer Association of Zimbabwe isithi iyasilela imitshina yokwelapha lomkhuhlane ezibhedlela zeZimbabwe. Ayanda amathuba ukuthi ibulawayo lesigaba seMathebelelendi sombili zilakho ukuqunyelwa isigaba zabameli ePhalamende ama-constituencies ngoba belokhe bebalutshwana ababhalisela ukuvota. Emaphandleni lakho bavikwa bengayibhalisa ngoba besilela ngolwansi. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Yimi uNtungamilinkomo.